sawona sithandekile mina ngolindwe maphosa into engingayisho ukuthi lami ngiyabonga ukuthi khona phezulu ukusebenza kwami wonke bengikwenza eParliament okweminyaka emibili edlulileyo labo bakubonile kufanele abebandla lami ukuthi bengiphakamise kuyinto engithabisayo kakhulu ukuthi ngithi ngiqala ukungena eParliament njalo ngumuntu lami osakhulayo ngihle ngibe ngumuntu obonakalayo lami kubakhokheli bethu le kuParliament yena ngokwayo ngoba even abakhokheli betheka ungeni iParliament uyatsho layo ukuthi hhayi lo uyenza kumbe kayenzi so lami ngizizwa ngithabe kakhulu ukuthi imisebenzi le engiyenzayo lami iyabonakala.
Abaningi bakho abakwe-MDC Alliance bakhonona ngokuthi amalunga e-MDC athethe lezi izikhundla. Uthini wena ngalokho? Kuqondile yini okwenziwe lokuthi laba abanyade bephethe lezi zikhundla bekuphuma?
Mama, alright. Lokho kuyangimangalisa ukuthi ngizwe ukuthi kulabantu belinye ibandla abangakhonona ngokukhethwa komuntu welinye ibandla. Ngoba into eyenzakalayo esithandekile njengoba sonke sikwazi ukuthi Supreme Court judgment eyaphumayo yatsho nje ukuthi umuntu wonke okaye we-MDCT kabuyele ku-2014 ayethathe isikhundla sakhe asebenze simelele i-extraordinary congress. So abanjengathi sakulalela lokho sabuyela, abanye bakwala bathi bona sebelebandla labo elitsha eliqalise after election. So mina kangikuboni kulungile ukuthi kambe ungumuntu welinye ibandla uyekhononela izinto ezenzakale kwelinye ibandla. Ngibona ngani kakuqondanga lokho.
Ungasitshela nje ngamafitshane ngembali yakho, ungene nini kwezombusazwe?
Mina engikhulumayo kuthiwa ngulindwe maphosa, ngizelwe mhla ka-4 July 1981 khona endaweni yaseGwanda. Kodwa ngokusuka ngidabuka e-Beitbridge, yikho lapho engidabuka khona. Ezombusazwe lezi ngiziqale sesibilini sesemncane, ngiziqalise ngo-2000. Sisathatheka nje ukuthi sokule bandla elitsha elifikileyo. Ngagijima ngazokuma mbinjana phakathi kwesikhathi, ngisayenza okunye kwesikolo. Then ngazokuphenduka ngaba active from 2006 kwaze kwafika namhlanje. So hhayi, ezombusazwe ngiyazazi, angizigameli phakathi. Into nje engikiyo sengibhuqe ngabhuqe ezombhuqazo kwaze kwafika namhlanje.